Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapholisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye-Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu likhangele uhlelo zokuthuthukisa abantu abagogekileyo, njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu yeZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa yihlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singathiya abantu abagogekileyo kube likhangele laba bantu phansi. Lokhu kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square, othi okwenziwe ngamapholisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho, njalo baphiwa imvumo yeconstitution ye-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapholisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho, ngoba vele sija siyawazi amapholisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngoRobert Mugabe ne-ZANU-PF, bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola, obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi uyakwethula incwadi yezikhalazo nje edalela ephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe-Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelane, bathi sibona ngani ukuthi kule politics phakathi, basenzela ukuthi siyatshayiwa yini, sitshayelwane. Thina siba kupolitics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe, singaphakalelwa phansi kuphela. Sifuna i-government isinikele isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu, siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye uMlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Besiyazibasiyalisa, siyakhalela ngqondi thina abantu abagqokileyo. Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu, asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-appointed yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko kwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho, abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo, kanye lebekade igcwele amapholisa angafika phose yamashumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe-Compensation House, obekungenye yendawo lapho bekumele base khona enye yalezincwadi zezikhalazo bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeli Gama.